Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lane kuzibandlela 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esizokubonile lokho engenile esaleni abukhulumayo kaukhambelani ukwenzakalayo abantwana abalabazali abakhula ibukura hundi bazama ukusakankase bachaya kuthuni.
Umongameli Mnangagwa usola udlakela esithi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngokuthula kodwa ibandla leMDCT lithi kaliwakholwa amazwi akhe.
Umntana ube senza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncithile ama-results akhe bathi khona qale kubhadala imali so mina imali yakhona kangiyilayo angazidingeni kanjani.
Abanye abantwana abasanda qeda izifundo zika grade 7 behluleka ukuya ku form 1 ngoba izikolo zibancitsha ama results zisithe kumele babhadale izikwelede abalazo ezama school fees. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi kalikholwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhuba ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni awenze lezinduna eGweru izolo, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane lodlakela njalo ehlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Sigxume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sihlala sikhuthaza izane ukuthi asebenzise ubudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti Mnangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba lokutshaya kwabantu ngasitshaya umkhetho uqinisile ngoba esesikubonile lokho engenile esihlalweni akukhulumayo kaukuhambelani ukwenzakalayo phasi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni ubesenkonzweni obulawayo lapha e-trade fair lapha abantwana abalabazali abakhula ibukura hundi bazama ukusakankase uMnangagwa akezwe ukuthi kathi udubele ibukura hundi lenziwa njani bantwana laba babanjwa bachaya kuthuni. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela konke kutsho sikhangele ukuthi akutshoni kukwenzakalayo yini.
Umgabe laye wayevame ukuchothoza udlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla achiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula. Kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli beZANU-PF bechaya abasekeli beMDC. Umnangagwa singabona elandela indlela ehlukenele kamgabe yini kudaba lodlakela lolo?
Kasoze ajinke uMnangagwa. Kungayikho khonoku sasithembe abantwana lolo begugubendawonke abatshayayo abakamntwakazi ngakabatshayiwanga.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Ezinye izikolo zeprimary koBulawayo zibikwazisala ukupha abantwana abasanda qhiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelete. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya kuform 1. Kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School koBulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntana wakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana ube senza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncithile ama results akhe bathi khona siqale kubhadala imali so minimali yakho na kangilayo angasidingenza njalo
omunye njalo umzali unkosikazi Thoko Nyathi uthi lo wakhe umntwana uncitshwe ama results e Coglan Primary School ngoba elesikwelede
abantwana babanjele ama results bafuna ama results ukuze angene ku form 1 manje kule score desikolo ke kufunakala le clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi mina manje ngilomntwana wase Coglan manje ubanjele ama results kakangena esikolo ukuze ayengene esikolo ke sofunakala ukuthi ibhadalwe
umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngo Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxoshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo
Sina lapha esikolo ama results aba wo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale scorede ezenkulu kakhulu abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi kodwa khathesa ama results abo siwabambile kwenza ukuthi baqale babo clear izikolede zabo zonke then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba oil uthoyithe ngapha esikolo lalapho isikolo abayikiso bayamukele
ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezu kwalolu daba
yebo abantwana abaphiwanga ama imiklomelo yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibe bevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga enjalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana ngakho ke singathi siyakukhangela into ebisenzakala ukuthi imali le kade ibhadalwa ngabanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali yikho besibavumela nje njengoba uhulumende kade engavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde kodwa khathesi nginxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokho abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalelwe
imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080 lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama
lo qhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lokuphiwa kwezinduna izimota nguhulumende izolo inengi lisithi kusobala ukuthi le yindlela yezanu PF yokuthenga usekelo lwenkokheli yosiko ngaphambilini kokhetho oluzayo izimota lezi zithengwe ngezigidi lezigidi zamadola Abanye bathi uhulumende udlalisa imali evele ingekho kulokuthi alungisise okunye okuthinta impilo kaZulu okufana lokwakha amakliniki izikolo kanye lokulungisisa imigwaqo omunye wabantu laba yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
I think indaba yemoto ezinduna le iyathengisela ukuthi uhulumende lo esilaye ayihlukananga kangako lo hulumende kamgabe esasilaye noma nje sasicabanga ukuthi sekube lo tshintsho ngoba umgabe uthi esephuma laphana wathembise ukuthi uzanika izinduna izimota ama-sindi camp sakhala kakhulu ukuthi umgabe udlalisa imali nawo-ke umongameli omutsha-ke u-Emmerson Mnangagwa esathenga ama-twin camp adula ukudlula lokhu umgabe ayethenza kwenza esiyanika izinduna sikhuluma ngemota mhlawumbe emota eyi-1 efika 45,000 ngiyabona ukuthi Mnangagwa u-desperate ude wina amavoti lapho but ekugcina enganiki i-priority because ngakuthiwa uqale ngento ezixakathekile amele ezenze ebesekugcina ngikunika izinduna imota ubambone ukuthi kule production bani ayenzayo ngokunika izinduna imota ngaphandle kokuthi bathabise ukuthi beforce abantu ukuthi bamvosele.
Uthi esigabeni sakho abantu bahamba umango omude besiyadinga impilakahle eclinic. Ngakho uthi nga enye yalimali isetshenziswa into ezinjalo ukwakha ama-clinic. Akusichazisele ukuthi abantu bahamba umango onganani esigabeni sakho njalo kungapi?
Esigabeni sami laphendlela kona eNgwana i-clinic iseduze iseduze leThekwane Mission nokuthi akusendi kondiweni kumbe enye njalo isemajinge ongaba i-distance engathi 10 to 15 kilometers usuka lapho mina engihlala khona useklinikhi. Kulabadala ekhaya asebeluphele abangenekisiwe ukuhamba, kulabomama abazithweleyo, kulabantu abagulayo, bonke bona laba abantu sekumele behambe umango wonke lowo besiye eklinikhi okwenza ukuthi kwesinye isikhathi bagcina sebethola nezinqola, abanye behamba belala ezindleleni lapho besiyadinga impilakahle. Kodwa-ke uhulumende kulesikhathi zokuthatha imali yonke le edingakalayo ukuthi enika ama-chief imali nga uthethe i-30,000 or even 20,000 yemali le ayinike izinduna adinge ngayo imoto ahamba wanika abantu beNgwana ebezayenza into emangalisayo kakhulu ngoba sebabhizi bayazakhela ikliniki leyo bazithayela izitina bazithwalela inhlabathi baya-fundraise ukuthi bethenge yonke into efunakalayo. Kodwa upresident omutsha abantu abacabanga ukuthi behlukile kulo mgabe uthatha imali esiyadekela izinduna izimoto, izinduna ezivele ezile ezimota because ubadekela imota leyo is just a beginning. Imota lezi zizafuna ukufiyela zizafuna ukulungiswa nxa zifile kanti vele zona izinduna zangona ehamba imota zisiya nga ngoba thingazihlezi lapho gcinisa amacala abantu. So imota zakho yabazisa
uthi liyazakhela ikliniki yeNgwana le liyazitshayela lezitina selifike kuliphi ibanga?
Abantu sebekholektile izitina ezingafika 90,000 sebeyakhile ama-toilet ayi-6 le nto ezinjalo eziningi asebekufuna nje kathesi ukuthi bethole isamende esingafika 840 bags le material urufa kwakwazi okuningi bavolontiye ukuthi bazazenzela.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko betu
na masiko
babe tetela mazo
wawusezi
masiko.
Lingazithola njani izulu muhle khona ngapho ke lapha likhona endaweni ezijeneyo? Lamhla-ke sixoxa ngodaba lokuhlonipha lokuzihlonipha kambe ukuthi uzuhlonitshwe ngabantu kuvela ngaphi kusiya ngaphi. Lamhla silo nkosazana sikhathele nyathi ukhonakale-ke kule Botswana. Sakubona mamdloli.
Yebo, tikele njani?
Hayi, siphilile kakhulu. Kunjani khona phepha Botswana?
Hayi, Botswana kuyathika.
Ye, isikhathi sangikhona. Kwele South Africa lo baba umbonisi Martin Chuma. Baba Chuma, kunjani?
Siyaphila baba.
Ababili laba zingcweti kwezamasiko esintu. Ngizaqalisa ngawe Manyati. Ukuze uhlonitshwe sibile ngabantu kumele wenzeni?
Baba Dube, nxa ungumama mbona ngani kumele ukugqoka kwakho namazwi akho kwakhuluma kwakho kube lesithunzi ebantwini, uthetha amazwi wakhuluma nabantu, ukugqoka kube kugqoka okuhloniphekayo ebantwini. Ezinxa ukuthi njengamina ngikhulumela esayidini yabantu abangumama, ube ngumama olamulayo, ayikhona umama oxadanisa abantu. Xa uthola abantu besilwa, ube ngumama ofika phakathi kwabantu, ukhuluma amazwi ayakhayo. Noma kusemhlanganweni loba kungathi ube ngumama oyakhayo kumbe kusesigabeni, ube ngumama oyakhayo, wathi umama olamazwi athethayo, njalo ungabe ngumama ophakamisa kakhulu ilizwi, ube ngumama nje ozitholileyo olamazwi akhe aphansi. Esintwini sakithi esiNdebeleni kunjalo ukuthi umuntu nxa ungumama asuwe umuntu ophonga uba nesiNdebele, abanye bathi umuntu lamawayi, awuphonga ujaha nje ezinye izinto, uthatha kuhle kuhle ukuzabona abantu bekuhlonipha lesigabeni nxa belokunzima kumbe belokuxabana babizawona ukuthi besicela ukuthi ubuye ngapha kule ndaba esifuna ukuyikhuluma. Kumbe ngabantwana uzabona bekulanda ngokuhlonipha, but nxa ungaziphathi ukuthi ungagqoki ukuthi kuyaba nzima ukuthi bakuhloniphe nawe
ye kunjalo-ke siyamuzwa lapha golide wona umbona ngazani ukuze uhlonitshwe ngabantu kuqalisa ngaphi kusiya ngaphi. Uyakhuluma lapha-ke umanyathi ukuthi ukugqoka komuntu ukungaphakamisa ilizwi lento ezinjalo ngamafitshane ungathini kona?
Ngiyabokithi mina ngibona ngathi ukuhlonipha kakhulu njengobana incwadi engcwelisho ukuqala ngokuhlonipha uNkulunkulu. Ndingahlonipha uNkulunkulu nabe kuzokunikeza ithuba lokuthi uzazi ukuthi kumele ngizihloniphe mina mselufu. Ma usuka lapho ubususiya nemfundiso okhulise ngaphansi kwayo yisona isiqu esenza ukuthi umuntu abe ngumuntu ebantwini. Angithi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu, uzoba ngumuntu onjani ongahloniphi? Kumele uhloniphe. Inhlonipho siyifundiswa nakithi, bese kuthi i-education, lokho kuthiwa yi-education ngesiNgisi, kufundiswa esikolweni. Siyeke even ezikolweni befundise inhlonipho esintu sokukhula komuntu. Cha, esikolweni ufundisa amabala o-ABC, kodwa ukuhlonipha, uqala uhloniphe uNkulunkulu, uzihloniphe wena, ubususenza lokhu okufundiswe kini. That's why namanje kubalulekile ukuthi umuntu angithi bekuthiwa ukhuni olungaziwa luthezwa. Abadala bebezama ukugwema izinto ezifana nalezo, usuzosibethela umuntu esingamazi imfundiso yakhe.
Yehe, babamba khonapho-ke
uqala ngakini.
Ye, sikubambe khonapho-ke golide, sibuyele sibili kumanyati. Manyati, ukhulumele la ngokugqoka. Ugqoko ngani akuhambelani labantu, kungabe ngokunjani?
Ugqoko ngani akuhambelani labantu, babadule ngamalanga lawa? Ngingathi ukuthi bama bengawugqoki, but sokuzakuya ngawe ukuthi wena uphume egumele elinjani. Into ezinjengamabhurugwe la ngamathayithi kakhulu, lokunye kuyizikhipha lokho okuthi izisho ngaphandle, izinto ezingahlonitshisiyo ebantwini, okokuthi abantu lanxa belembuthana bagcina besiba nzima ukuthi bekubize ngoba umuntu okugqoka izinto ezingahlonitshekiyo. Kodwa nxa umama ugqoka okokumama, ungubaba ugqoka okokuba ngubaba, uyabe ungumama ohloniphekayo, ungubaba ohloniphekayo esigabeni. But nxa ugqoka izinto ezingani kumbe yiwo amafeshini, ngingatsho njalo nalalezinsho kuba uyabungahlonipheki. Sibili okuthi nabantwana abanye abaphuma kwamanye amaguma abancane kulako, athi yokufana umama lowo, hayi indlela agqoka ngayo ayisiyo. And ukugqoka isipeshali lokuphuqungazile yikho kususa abantu esinweni sokuhlonipheka. Amazwi omuntu lokugqoka kwakhe kuyayenza ukuthi umuntu abe lenhle. Uzwe selokubiza mama ephakathi komthoko, ngenxa yokulaba mama abadala kulayo, but egcine wena bekubiza mama ngendlela ogqoke ngayo nangendlela okukhuluma ngakhona.
Mhm. Baba Juma, ungagalela khonapho sibili. Ngicela ukuthi ngamafutshane. Isigqoko somuntu siyakhuluma kumba sikhuluma.
Sesasuka igqoko sazifananisa ne-identity yomuntu kumbe nesiqu somuntu. Uzothola umuntu uma igqoke i-overall kuthiwa hayi lo usebenza emgwaqweni, ogqoke okukanti ungunesa. Obasegqoka ubufishane okuveza into eziningi, bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi.
Hhayi-ke okwalamhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Mbonisi Martin Juba lo nkosazana sikhathele nyathi. Lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKipps Dube lilale.
Siyabonga ke Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngilowo mnumzana Khulakwashe Hobe oligqwetha. Siqoqisana ngeconstitution yelizwe lethu. Sibheka section 91 article 1b of chapter 5 part 2 eyomthetho lo ovimbela umuntu ongusakhulayo ukuthi abe ngumongameli welizwe lethu. Okwamanje masambe siyoxoxisana lo Khulakwashe. Mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo. Indaba ekhona lamhlanje uyizwile.
Yeah, njengokuthilo ukuthi kule limithi kumbe lo mgoqo ebantwini abafuna ukumela leso sikhundla esine ukuthi kumele bebe le minyaka engu-40 kumbe amashumi amane, akunasizathu esibambekayo kumbe esisemthethweni esafakwayo, ngoba umthetho weZimbabwe uthi wona umuntu engadlulisa iminyaka elitshumi lasificamle-18 umuntu onjalo sengumuntu omdala. Kungaba yinto abazikhethela yona, bekwazi ukuthi ngananzelela between 2013 ngo-2013 i-40 years yayiphela ngo-73. So ungathola ukuthi kwakungabantu nje ababekwazi ukuthi i-40 years akula muntu ongaphansi kwe-40 ongazange empini. Kungaba ngesinye isizathu lokho ekucabangela, but akuna sizathu esasiphiwayo njengelizwe.
Does i-constitution yethu provide iliwe yokuthi nxa ule minyaka eduzane nge-40 ithuba likhona lokuthi ungakhokhela ilizwe lethu?
Hayi, ayikho. Ngoba ithi ithi yona wonke umuntu ongakakwanisi i-40 angeke wakwazi ukukhokhela ilizwe.
Kodwa mnumzana, ngombono wakho ungathi lokhu kuyisiluleko sobandlulo na against abantu abangasakhulayo?
Ya, kuba into njalo ngoba kuba into njalo ukuthi kungasebenza ukuthi kuvalele abantu abanalo ulwazi noma abanayo i-experience abangakhokhela elizwe khangela kathesi iFrance uMacron ungena esihlalweni ele 39 and iFrance ungayikhangela uyikhangela usehlukanisa leZimbabwe uzathola ukuthi inkulu ungeza ukhuluma ngenamba yabantu abakhona eFrance izakhamizi zeFrance kumbe ukhuluma ngesayizi ye-economy ngakho-ke kungadingeka ukuthi kube nenkulumo ngoba kube le-discussion kuzwakale sibili ukuthi ababhalayo i-constitution bona babesithini bebabecabangani ngesikhathi besaka i-age limit ye-40 years.
Abontanga bangaphuma ngobuningi babo besithi balasi isifiso sokuthi umuntu ongusakhulayo olamandla noma esingathi ngesikhiwa o-qualified enough ukuthi akhokhele ilizwe lethu. Ithuba likhona nalo ukuthi i-clause leyo ingatshintshwa ngoba esingathi ingaguqulwa.
Ithuba likhona uma abantu bengangena kumbe bengakhulumisana nabameli babo abasephalamende ngoba i-constitution yeZimbabwe ingatshintshwa uma kule 2/3 majority abantu abasidingayo sona so leyo nguquko ye-constitution. So ngezinye indlela ukuyadoyitoya emgwaqweni ukubatsha ubu-demonstrator angiboni kuyindlela e-effective ngoba balakho ukuthi belapho abahlala khona kumbe ama-constituents abo behambe beyethintana lapho ummeli babo abantu ababamele uparliament abathe ama-MP. Lawo ma-MP sekuzaba yiwo-ke afaka i-motion yokuthi hhayi asiguquleni i-age limit of-constitution yethu. Sekubonile emalangeni kusenziwa e-Uganda lapho i-constitution kumbe umsekelo welizwe ezi-Uganda ukukhuluma ukuthi umuntu osendlule iminyaka edlula amajuni ayisikhombisa angeke waqhubeka esesikhundleni sikamongameli. Kodwa sekubonile iphathi kumbe iqembu lelikamuseveni lilwile lavela kufuqa kwaze kwapaswa ukuthi ikhitshwe le-age limit so that eZimbabwe nxa singafuna ukuthi sibili sikutshintshe lokho singakwenza ngokusebenzelana nabamembers ephalamenti yethu.
Kunzima okungakanani ukuthi i-constitution yethu iguqulwe ikakhulukazi umthetho lo ovimbela abontanga ukuthi bakhokhelilise.
I-possibility yokuthi kwenzeke ikhona ngoba ungakhumbula kuhle uyakhumbula ukuthi phakathi komnyaka odluleyo sibonile iqembu lezanu-PF lifuqa ukuthi kuguqule indlela kumbe kuguqule i-section i-constitution ekhuluma ngokuthi omanje bakhethwa njani kumbe bafakwa njani and sibonile begwanisa kumbe besenelisa ukuthola leyo 2/3 majority and bayiphusha through i-amendment yabo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu hobe, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balali lapho bengixoxa lo mnumzana khula kwashe hobe oligqwetha. Sixoxisana nge-constitution yelizwe lethu. Balaleli isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe bafethu lilalo.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu basifisela umnyaka omuhle womuthi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mbona njengoba siqalisa umnyaka kukahle ukuthi siqalise ngezinto ezizasinika indlela yokuthi sibeke isisekelo esomnyaka lo esiwuqalisayo. Ngikhangele kuzaga ichapter ka-16 ivesi ka-1-2-3. Siyazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa abaningi bethu siba lamacebo amaningi ukuthi impilo yethu sizayiphila njani, sizayenza njani izinto zethu. Ikanti njalo bakhona abanye umuntu ongena umnyaka engabi lamagcebo cabanga ukuthi izinto zizazenzela kuphela. Ngakho kokuqala ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngabali lombhalo ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eqalisa umnyaka ubeke uhlele phansi amacebo akho ukuthi umnyaka lo ukhangelela ukuthi wenzeni, uphutshe ziphi izinto, uqede ziphi izinto, njalo kwenzakaleni ukuthi ube lamacebo. UProverbs chapter 16 verse 1 uthi yena umuntu wenza amacebo ngenhliziyo yakhe kodwa inkosi emisa konke. Umuntu angathi zonke indlela zakhe zilungile kodwa inkosi ihlola inhliziyo. Nikela enkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Namuhla mbona kuqakathekile ukuthi okokuqala khonokho engikukhulumileyo ukuthi abalaleli bethu abangalamacebo, ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu kahlele phansi ukuthi lumnyaka kumbe ufuna ukuqalisa ibhizinisi kumbe uye esikolo kumbe ukhangelela ukuthi uye esikolo esiphezulu, uye qeqeshwe esikolo esiphezulu kumbe kulabo abahlanganisa izimali. Kumele ulungise ukuthi ube lamacebo ukuthi imali zami ezingaka ngizahlanganisa kanje kanje ukwenzela ukuthi niyebhadala i-school fees, ukwenzela ukuthi niyeqalisa ibhizinisi entsha, ukwenzela ukuthi niyethenge enye imoto. Konke lokhuyana kungeke kwaphumelela nxa ungabekanga amacebo akho phansi. Kulabanye abafundisi engathi bagcila abantu bethi amana ngikuthandazela uhambe kuzalunga yonke into, akulalo lutho lwakho luzalunga nxa wena ungasebenzi njalo ungasoze uhlele phansi izinto zakho. Ngibe sengikhuthaza ukuthi lapho sihlela khona izinto zethu, okwesibili into eqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ngiyohlolayo inhliziyo zethu ukuthi kanti uze uhlose ukuthi ufuna ukwenza lokhu ukwenza ngenhliziyo elungileyo ukwenzela yena na, kumbe wenzela ukuthi uzikhukhumeze ubone ngabantu, kumbe wenzela ukuthi uncede imuli yakho, uncede isizwe, uncede abanye abantu. Ngakho uNkulunkulu uyakuhlola konke kunokuyakho. Sikhumbule ukuthi uJesu wayesikhumbuza ukuthi kumele simbekele uNkulunkulu abe ngoqalayo kuzo zonke izinto. Ngakho nxa ubeka amacebo akho la, beka uNkulunkulu abe ngoqalayo, kube sokulandela ezinye izidingo zemuli zakho lawe, kodwa uNkulunkulu abe nguye omqoka. U-Abraham siyakhumbula ukuthi wayesezenikela lo mntanakhe ngoba enanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele abe nguye owokuqala othatha yonke into. Ngikhuthaza njalo abalaleli bethu lapho ukuthi nxa laphana senza amacebo ethu, kumele uzikhangele ukuthi kuyini mina engingakukwanisa ukukwenza, kuyini engingakukwanisiyo. Ungabeki amacebo okuthi ngifuna ukuthenga imota nxa ukwazi ukuthi wena into oyikwanisayo ukuthenga ibhasikili. Ngakho lo nyaka uzitshele ukuthi hhayi ngizathenga ibhasikili, sengiyengalichova mbijana ngathola imali ethe xaxa ngiza kuyathenga-ke imota. Ngoba ungabeka amacebo ongakwanisiyo uyagcina usiwona. Okokugcina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi nxa sibeka wonke lawo amacebo asilobeni phansi, akube yinto ebhalwe phansi ukuthi kwanise ukuthi sesifika engxenye esikobo-Agasti laphana kubo-Juni uhlolisise ukuthi ngimi ngaphi ngamacebo amade ngiwahlelile.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bethu ukuthi njengoba belungisa amacebo abo bewabeka phambi kwaNkulunkulu aphumelele, engabi lawo azayehlule kuphumelela. Baba, ngegama likaJesu sizibeka phambi kwakho siqalise umnyaka omutsha. Phumelelisa amacebo ethu, phumelelisa imicabango yethu, kube nguwe oyihlolisisayo usize ukuba sikuzwisise. Njalo siyathandaza kulabo abangezwa kuhle emzimbeni, abagulayo, labasilalele ezibhedlela emaphandleni, abalezinduku ezehlukeneyo. Ngenela Nkulunkulu ubasize, ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongele thungameli sihlanganeni balaleli kuvikelizayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Ukuziqiba ezosuku sikhangele impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League. Iqembu le-Bournemouth linqobe ele-Arsenal nge-2-1. I-Liverpool layo iputqane le-Manchester City umdlalo waphela i-Liverpool ikhokhela nge-4-3. Kube inhlanhla enkulu ukuthi iLiverpool inqobe kulomdlalo ngoba iManchester City ibiphefumulela entanyeni yayo mpela umdlalo kwelinye izinga uke waba i4-1 ikokhela iManchester iLiverpool. Kodwa iManchester City yabuya from behind isidla amahabula mpela waphela ke umdlalo iLiverpool kwe Liverpool 4 Manchester City 3. Kusasa Manchester United versus Stoke City. Asazi Albert Mazale kona ngape kwando ukuthi liza ngoba na. Kodwa lapho ngizoba ngisekela iStoke City. Kwalele mthokazi omuhle Oliver Lelisayo nguntungameli inkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.